kade sivele impilo sivili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi so makulempi akusalayo akulanto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku risk kakhulu ngoba uyakwansi ukubulawa babe cabanga ukuthi mebhule imali babe funa mebhivini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kubuye laba abanye ababehamba besiyasebenza so akusebenzeni so yonke into abesimile so akunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo
sizokuthiwa kulabanye abajayele izimoda abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzani batshona bebhoda kumbe bagcina besenzani khona
mangudriver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebona ukuthi kungabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha sungene eZambia so isikhathi esine ngapha obo-truck stop vele babemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like i-signal ukuthi kuyahambeka so already into ababezithwele vele babebuyelazo zingasukeli la ezinye ziyabe zisukela maybe kobogoli le zidlule eZimbabwe kumele ziye ecrosa so akunzima basebephakile kuphela kuma kuphela akula nto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphela ungaze uhambe but kawungene DRC so I think ziyabheda sibini ngale Congo ngayo
ye nxa likhuluma labo abajayele izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha
abathi sebesebenzise bazabasebenza anti babenikiwe leyani yokuthi lawo uzabohamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo baleke beyisebenzisa mbijana mbijana beze becine bedlela leyani ivini eyokuthela umhluzi so vele basebunzimeni abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ngibukele ngale uyethathe enye utsha amanye ama-routes so kwesi sikhathi lanini icine jiwe ngapha kuthiwe maybe lani ozavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambe layo la esiya kwenye indawo ma sokuvulekile so hhayi ngakutshe kathesi akusebenzeki.